indaba ekhona kubomama. Omama akwila kuphumelela. Inhlupho silazo eziningi kakhulu, omama kulokuncindezela kakhulu okunye okumangalisayo. Sengisitsho ngisho nebukhokhelini umama ulokhu ekhangelelwa phansi. Abantu balokho bengakuzwisisi ukuthi umama laye uyenelisa ukwenza umsebenzi owenziwa ngumuntu ongubaba ngendlela efanayo futhi. Futhi eba ngcono kule ndlela eyenziwa ngubaba. Ngoba umama ungathi uyaqhathanisa sibili sithi ubaba ahole $100, umama ahole $100. Bonke uthi babahambe laye bayisebenzisa ngokufanayo endlini. Uzafika kulo mahluko ekababa izafika endlini ingaseyo $100 isikubo $80 ekamama izahambi lokhu $100 and izasebenza inhlelo zonke zekhaya.
Mama Mandlovu, uyakhuluma lapha umama uMasibandi ukubana umama alixhasani likhanya likhangelelana phansi, yini elingani liyadonselana phansi, kuliqiniso yini lo?
Iqiniso elikhona kanti ukuthi ukhuluma iqiniso entweni zonke lezi ezenzakalayo. Iproblem ekhona ikakhulu nasesikhaya sikhuluma ngezinto zombangazi ukuthi vele singamabandla achiyeneyo. Ibandla lebandla liyabe lilezinto zayo elizenzayo. Singathi sivumelane esebandla ebandla eliyabe lisho ukuthi ubani. Kodwa kuye sisiba le-problem yokuthi thina mama isikhathi esiningi vele kasichasani. Singachasani sinjalo siyasetshenziswa ngobaba ukwenzela ukuthi size sinjani sizondane. Kuye sokusiba lokunye futhi ukuthi omama bangakhweza bephezulu bayakhohlwa ukuthi bafakwe ngubani. Thina sibafakile laphana sicabangele ukuthi bazasikhokhela thina ngendlela eqondileyo njengabomama. Basazi futhi ukuthi usesemfakwe laphana kumele khangele muva lapho engivela khona ukuthi abantu bona ababangifakile ngobani. Njalo kulesitho esithi khona nxa ngikhuluma mina njengomaNdlovu uRichard sithi bomama asisekelela abanye omama yabeni sitho uphi umama yabeni sitho umama umama njengompofeni osetholojwe yini kumbe yabeni sitho mina ngiselufu. So thina mama singachiya inzondo sithiye ukukhangelelana phansi sithiye ukuneyana sithiye ukuthi ume yise omunye umama ngayemi laphana umeze ngathi veleni izinto azenzayo vele zonke kaziqondanga lapho esizaqalisela khona ukuthi kade siwe mama sifunayo. Namhla kunzelile ngalabo mama siyalazi ukuthi vele liqakatheke kangakanani.
Nanto-ke udaba Masibandi uthini wena ngalokhu?
Mina ngithi into engiyenza ngcono loba kunjalo sokumele kathi sisiqaliseni ukuhlala phansi senzeni imihlangano yethu njengabomama sitshelane amaqiniso sitshelane indlela zokuthi simele siphile njani ngoba ngaphandle kokuthi siphile sitshelane indlela zokuthi asibambisaneni bomama nasisitha sasisivukela ayikho indlela esingayenza and sekumele siyime ngezinyawo zethu. Imihlangano yethu yonke siqalise ukufundisana ukuthi njengomama lapho kuma khona umama sekela umama ungasekela ubaba uzikhohlwe uyakuzeyisa wena isithunzi sakho kokuqala ngoba wena uzibona ungafanelanga lokuthi ungenza olunye ulutho and ungahamba phambi kwabantu. So wena nxa ungagcwalisanga ukuthi uhlonipha omunye umama lawo futhi asozihlonipheke qala lawo futhi uzihloniphe lawo umhloniphe futhi umnike isithunzi ungamniki i-dignity yakhe lawe futhi uzakunika ngokugcweleyo and kuqakathekile ukuthi ngomama leli lithuba kumele sisukume sibe ngezinyawo sikwenze siqalise ukuthi sichasane ngoba singavele sikhuthe kathi esikhona and omama igephu sesiyivulile ngoba sinike obaba ama-chance kathi nalowo baba endaba sithena uzakuma phambi kwami umama engimhlola ngimhlolani kade vele.
Mandlovu, sabona behlangano juru labo khuphe kodwa sibonanga ukuthi kwaphelela ngani.
Ngiyabuyela futhi edabeni lami lonelala Gandi ukuthi uhlupho engilubonayo nalukhona ngenza umzekeliso wokuthi bengiseHarare mina amalanga amabili adlulileyo sisiyalontsha imanifesto yabomama leyana. Uhlupho sihamba singama-political parties lapho vele okunemthetho okumele siyenze okungamelanga futhi ukuthi nxa sihlangane ekuzweni njalo indawo sikhulume ngokuthi kumele kurayithi ukuthi sikhulume ngokuthi kumele sivotele omunye umama. Sisuka lapho kuzakhulunywa khonokho abantu sihlabe umkhosi sitshaye izandla sibuyele futhi emaphathini ethu sifike thina kule pholisi yephathi yami lwane kuzwane le pholisi yakhe yoku-MDCT le pholisi yakhe yephathi awusoze uphenga ukuthi hhayi mina kusukela namhla sengifika mina for example upresident wami uHosweni Ncube ngithi kangisamvoteli sengivotele omunye umfazi from nowhere.